Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 16 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla. Iqula leCommonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Ibandla leZANU PF lithi usiphica mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Joao abasola kakhulu abakwenza ibutho lingakagenquli umuyi uRobert Mugabe balelungelo lokubuyela kubandla leli. Oke waba ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Iqula leCommonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo ngoba selenelise ukugcwalisa okunye okwakumele likwenze ukuze lamukelwe inhlanganiso le. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Louis Franceschi okhokhela iqula leli utshele intatha lezindaba yeHarare namhla ukuba bakhulume lomongameli Mnangagwa, abamabandla aphikisayo, abezokholo labenhlanganiso ezizimeleyo ngokubuyela kwele Zimbabwe kumanyanolo.
Yes, Zimbabwe and the people of Zimbabwe wants to be part in the Commonwealth and should be part of the Commonwealth.
Uthi kulesi nqumo senhlanganiso yeCommonwealth esomnyaka ka-2013 esaphawulwa eKampala esilawula lokho kumele kwenziwe ngele Zimbabwe ukuze lingene kulumanyano yesithi isisekelo sombuso weZimbabwe silawula okuningi ukuhambelana nesinqumo lesi.
Concludes with a report that is circulated to the heads of state, heads of government. Heads of government have a period of time that is not so long. It's actually usually 30 days or something like that to give consensus. And then after that, the country is invited to make a formal application. And after that, the admission.
Uqhubeke esithi okuningi abakuthole kuhambo lwabo namhla ukuthi bangasakuqala salokhu abafuna ukukwenza ukuze le Zimbabwe libuyele kuCommonwealth. Uthi kulezi gaba ezine okumele zilandelwe ukuze le Zimbabwe lingene kulumanyano. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi kuqakathekile ukuba le Zimbabwe libuyele kunhlanganiso le.
Excellency, in the update provided by myself and colleague ministers, you are praised for the significant strides government has made in enhancing civil and political rights of citizens through the alignment of laws and the constitution with statutes relating to human rights given priority in that process.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, utshele iqula le-Commonwealth ukuba kumele kukhitshwe emajele ababotshiweyo abafana labemthwakazi Republic Party lo mmeli wezengeza West uJob Skala. Uthi uvumelana lokuba ele Zimbabwe libuyele kuCommonwealth.
This is why we continue to speak to Zanu-PF, to our colleagues across the political divide, to also respect the need for good governance, the need for respecting their competitors, the need for respecting citizens, so that we are able to start building bridges.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriedenga laye okubandla le-CCC.
Abonisa ukuthi umumo okhona esizweni, kodwa nje sithe ukuphuma kweZimbabwe kuCommonwealth, iZimbabwe yaphuma kuyisinqumo esaphuma kuZANU-PF, kwakungayisiso sinqumo esavela ebantwini. Njengebandla sibona ukuthi ukuphuma kweZimbabwe kuCommonwealth ku-affecte abantu abaningi kakhulu, singakhangela even abantu jikelele, abantwana abafuna ukuyafunda emazweni nalawo kuyabanqabela.
Ele Zimbabwe lasuswa kunhlanganiso ye-Commonwealth wayengumongameli umuyi uRobert Mugabe owakuthiwa wephula ilungelo loluntu njalo uhulumende wakhe ukhuba ukhetho olungaqedakaliyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
ibandla leZANU-PF lithi usikhwica mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Joao abacela ukuxolelwa libandla leli kulandela ukudlelana kwabo lamabandla aphikisayo bekucelele Generation 40 kubandla elibusayo bayakwazi okumele bakwenze uma befisa ukubuyela kulo. Umoyo lo Joao balobe incwadi ejulileyo izolo bexolisa ngabakwenza ngesikhathi kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe owagenqulwa libutho iGeneration 40 isekela umkakhe unkosikazi Grace Mugabe owayefisa ukuthi kungene umuntu amsekelayo esikhundleni sikaMugabe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umqondisi wezemibiko webandla leZANU-PF umnumzana Tafazi kwaMgwadi uthi bayalincoma kakhulu inyathelo elithethwe ngababili laba kanye lesibindi sokuthi balobe incwadi bexolisa kulokho kuhlamuka abakwenzayo. Uthi kumele benze konke okufunakalayo uma befisa ukubuyela kubandla elibusayo.
I find it very difficult to suggest that the party might have a decision to take because the letter is not addressed to anyone per se or anyone in authority who is in a preposition to cause for a deliberation of their case.
Umgwadi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu bonke abaphumayo labafisa ukungena kubandla leZANU-PF ukuthi bebuye ngobunengi babo.
But that must be on the basis of genuinity and that will allow the party to grow as we move towards 2023.
Esinye isiphathamandla ebandleni leZANU-PF leli umnumzana Joseph Chuma upha umbono wakhe laye phezu kwalolu daba.
Inhlanganiso yeZANU-PF inhlanganiso evumela umdonke isikhwama esikwana wonke umuntu ofuna ukungena phakathi waso akudumale phakathi ngoba kwesi sikhathi ungaphuma phandle kusuka kuqande kubethe umoya ongajayelekanga. Hayi, kuhle kakhulu okwenziwe ngamadola ayo, siyakuncoma kakhulu njalo sithi kona siyamukela ubana bazabuya sisebenze kuhle enhlelweni zonke ezeZANU-PF njengoba nje silibandla elivuleke umngqondo, ibandla elifuna ukwenza lokho kuthiwa ngesiNgisi i-engagement le-re-engagement.
Umoyo uJoao lomnumzana Xavier Kasukwere babaleka eZimbabwe sebegonjolozelwe libutho elalisithi benza okungekho emthethweni. Abanye babo ababekucele le G40 bagoqela umnumzana Ignatius Chombo. Kukhanya engani babefisa ukuba umnumzana Sydney Sekeramai angene esikhundleni sikaMgabe owayesekhulile. Abanye abaphikisayo bathi kulungile okwenziwe ngumoyo loJoao, kube labanye abakusolayo lokhu. Umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-CCC uthi balelungelo lokwenza abakufunayo.
Ngoba phela siyafundiswa ngabazali ukuthi umbuso ngamazolo, ungathi ubusa uphatha abanye abantu ngani izinyamazana. Kusasa kuzabuya uFaro ongazi uJoseph, uzagcina la usisidla imbuya ngoluthi. Hayi, Jonathan loJoao, siyabafisela inhlanhla njalo balelungelo ukusikhethela amaphathi lamachecha abawafunayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe uthi akwaziwa ukuba abantu laba baxolisa kubani.
Nxa umuntu eyindoda ephambanisile kodwa eyenze into eqondileyo akudingi ukuthi axolise. Baxolisa ngoba baphambanisana, kuba baphambanisana ngalutho. Ngoba uhulumeni kaRobert Mugabe wakhipha ngodlakela. So utshengisele ukuthi ngesikhiwa ngabana ama-principles. Singazi ukuthi okwakhathesi sesimelele khona ukuzwa ukuthi hayi bazabizwa. Kube lidile elikhulu sebetshengise ukuthi ngabala mgogodla.
Umnumzana Ashley Funye eyinye njalo ingcwethi kwezombusazwe uthi akuqakathekanga okucelwa ngumoyo loJoao.
Siyakubona ukuthi abalani le-national governance. That's why bona baphuma besithi babona i-violence, babona ama-violations of human rights. Bekunotha izinto esazivela sikhuluma ngazo kodwa namhla sebuyela, but thina sithi akule nto etshintshileyo in terms of governance. Actually izinto sezikhulile, sezi-escalate, ama price ama commodities kuyadura, akusela ndlela kahle eZimbabwe.
Kuthi umnumzana Michael Mpala ohlala eHarare uthi ukwenza kwababili laba kuyindlela nje yokuzwisa ubuhlungu umkhokheli we-CCC.
Ngoba singakhanyela inyanga eziphelileyo lezi laba bantu bengani abahlangani laye abazwanani ezintweni ade bezenza, bengani bayahlaselana njalo bayathethisana kumbe basolana ku Twitter. So lapha ngezinye indlela zokumtshengisa ukuthi yena abalandaba laye, kumbe bafuna ukumtshengisa ukuthi iparty yakhe entsha i-CCC ayifomayo ayisoze iyendawo. Ngezinye indlela bafuna ukuyikripla, sebefuna ukuyiqeda sinelo ukuthi ikhele iparty le.
Akwaziwa ukuba uKasukuwere uzacela laye uxolo kubandla elalifuna ukumsusela amanqe. Kwaba lokuxokozela okumangalisayo ngesikhathi uMgabe esuswa esikhundleni libutho ngomnyaka 2017. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Oke waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa njalo edinga ukubuyela kulesi sikhundla kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. UTrump ube ngumongameli kusukela ngomnyaka ka-2017 wazophuma esikhundleni lesinyakenye ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden. Kumbiko awethule izolo esemzini wakhe eFlorida, uTrump uthe uzulu weMelika kumele amvotele abuyele embusweni ukuze ahlenge ilizwe leMelika lona athi selibulewe ngumongameli Biden. Uthe ukudula kwempahla ezitolo kuveza sobala ukuthi uBiden uyehluleka umsebenzi. Akukhanyi ukuthi abebandla likaTrump elama-Republicans bazamvumela yini ukuthi abe nguye oncintisa emelele libandla. Kulabanye njalo abebandla lakhe ababikwa befuna ukuncintisa abafana losiba lukhulu weFlorida umnumzana Ron DeSantis. Abanye bathi abasamfuni uTrump ngoba esehlukanisa uZulu ngenkulumo elenzondo, kuthi abanye bayamsekela kakhulu. Umongameli Biden yena akakatsho ukuthi uzancintisa na kukhetho lolu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela okwenzakala eMelika umnumzana Simbarashe Nembaware.
Indaba kaTrump yethusa njalo iyachaza njalo ikabili indaba le. Ichaza ngokuthi ke azabe sibone umuntu othenqotshwe ukhetho kumbe othethe ephumile wamongameli ephendula njalo futhi ufuna ukuncintisa. I think lokhu kwenzakala kuphela e-Israel kodwa lokuza uNetanyahu uyaphuma ngingaphuma ngena. But America sabe sekuqala lokho. Then kwethuse ngokuthi-ke sizibuza imbuzo yokuthi kuyini uTrump abone ngani akazange wenelisa uku-achieve ukukwenza ngesikhathi engumongameli. Abone ngani engaphiwa ithuba lesibili angakwenzi.
Abebandla lakhe lama-Republicans ubona bemvumela yini, ngoba kulabanye abafana lo DeSantis weFlorida labanye nje abakhanya beloyisa befisa ukuncintisa kukhetho luzayo.
Nxa sikhangela okwenzakale kukhetho olufanda ngokudlula lo lolu ama-midterm elections, abantu akade besekelwa nguye uTrump ama-handpicked choices akhe banqotshiwe kukhetho lolu. Okubonisa ukuthi-ke uTrump ngani ebandleni lakhe akalasekelo olweneleni, okutshengisa ukuthi mhlawumbe ubangeke lafuma ukuthi kube ngenjalo oluthungamela nxa kusiya ekhethweni. Kodwa-ke uTrump njengosomabhizinisi ohlakaniphileyo okhaliphileyo njalo omqili ubone kufanele ukuthi ahle akhulume khathesi ukuthi kukhetho luzayo yini engizamela ibandla lethu. Okwenzeka ukuthi-ke abanye abafisayo behle bedede lemuva beqalise ukuzidawutha like ukubona ukuthi kodwa mina nginezayinike ncintisana lo muntu ongangoTrump. So i-strategy asekufakile. Sizabona-ke ngokuke kwamalanga ukuthi lona iqembu lakhe lizavuma yini ukuthi-ke uTrump alithungamele. Sikhumbule ukuthi uTrump ngumuntu olamacala amaningi, olamacala amlindileyo ema-court lapha. So njengebandla bangavuma yini ukuthi befake umuntu olamacala angaqedi ukuhlola e-court.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba elandela okwenzakalayo kwezombusazwe eMelika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo Nkosazana Patricia Moyo ohlala kwele South Africa. Unkosazana Patricia Moyo.
Ngilapha eSouth Africa ngithengisa ama-roofing sheets, ama-roofing sheets ngithi amazenge okufulela. lama sofa, lama fridge, lembeda.
Yes, zokuta njalo ulama alarm. Yes, zokuta ulama alarm logo nyakusitele kakuna.
Yes, security ama alarm system elama cameras. Tavchengisa wongi kuna loku and even lama computer angona ukuthi ahambisana lama alarm. Takwazi ukukonekthela efonini yakho ukuthi lapho yakukhona ukuzibonela ukuthi kwenzakalani kwishopu yakho or engine yakho.
Akusitshela okuningi khonokho, kwenziwa njani khonokho?
Slim hlobo etshiyeneyo eyama alarm system and cameras. Silama camera ahamba engu-8, ahamba le box lakhona. So into esiyenzayo wena ungathenga even ulapha eSouth Africa uthengele eZimbabwe, sakuthumelela eZimbabwe, sikuthumelele lo muntu oza kufakela engine yakho ukwenzela ukuthi ubone anything eyabe isenzakala or kufamu yakho.
Ye, so kunceda kangakanani konoko okungakufakela abantu? Ufakela abantu baphi njalo kuyimalini ukuthi ufakela abantu?
Yo, manje i-catalog price yami angikho M17 manje sengithazile, angazi ukuthi ngingayenza kanjani ukuthi ngilinikeze i-catalog price yami, but kuyanceda kakhulu especially abantu abahleli bengekho endlini. Kuyanceda kakhulu ukuthi ubone ukuthi izinto zakho zonke ziphephile epulazini lakho, inkomo zakho ziphephile, imbuzi zakho ziphephile.
Yes, ngathi sufakele abantu abaningi kanganani njalo bangaphi, bakule South Africa kumbe baseZimbabwe?
EZimbabwe, the UK, lakhona lapha eSouth Africa.
Bathini abantu bafakela khonokho? Akusitele ngokugcweleyo.
Bayabonga kakhulu because bakubona ku-useful. Because kulezi nsuku ukuganga ngaphandle kuningi kakhulu. Kukhona ababekubona kusenzakala even bekhathana.
Ye, so ke abafuna ukuthi bekuxhume, bexhumane lawe, kumele bakuthole njani?
Ngu-071-02-076-02. No 067-217-9610. Yatholakala kuma number lawo ku WhatsApp la kuma call.
Unkosazana Patricia Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sixoxe laye eseJohannesburg. Imbongi elodumo uAlbert Nyathi lo mculi owaziwa emhlabeni wonke jikelele uLove Moma Jaivana balungiselela umcimbi omkhulu wokuthakazelela insuku zabo zokuzalwa. Ababili laba bathakazelelwa ngabantu abaningi okumangalisayo eZimbabwe lakwamanye amazwe. Ukuze sizwe okuningi ngomcimbi lo, sixoxe lo Nyathi.
So exactly ngoNovember 2015 Jaivana umZulu intending event ngoDisemba kaphesinyana nje ka-14 mina November 15 ngakho-ke sike saxexisana nomajiwe ukuthi uyazi kuhle ukuthi ephile sesivulele kuhle kanje, kodwa kuna abanye abantu kumele bakhumbule abantu abadala, ikakhulu abantu abadala abakuma-home ema-old folks home nema-nursing homes. Abadala laba bagcina, abadala laba basilisa kaningo, abadala laba ohlupha yikuthi bathesengani ba-isolate babodwa nje. Ake sibatshengise ukuthi njalo sibatshele ukuthi siyabathanda, siyabakhumbula. Ngakho-ke ngaleyo ndlela sasecabanga ukuthi hhayi
Then he had a rare example of show up.
enele machi ngoba ukuba leminyaka engu 6 leminyaka engu 7 ya balethe job ukuthi sibe kahle njalo isizathu sokuthi sithi celebrate sijabule sanquke soloshi njengamathori inkamalo kuzenila azaba bayintention yani open to the public reason ngaphandle impandi yakho ngomuntu ebuya ezochiyela okhulu nabogogo isiko kodwa nari ngathi isiko into yakungamabhebethu so elizaletha amakhekhe lethi isiko linika thina hayi nikano khulu nabogogo so obuya ezonika okhulu nabogogo kuzavunyelwa kodwa obuya ezojabula kubela ngoba funi bantu abaningi kakhulu into eyihlale incane aso sikhathi sokwenza imali asikwenzi ngoba sisenzela imali akulamali wenza-ke namacorporate i-corporate ngiyazi ukuthi ingwebu nechibuku zombili zithomisile sebili njalo le-3 d event management izaprovide ama-tishirt konke kunawo-continental baningi ngingaze ngibaqede
uyabe unini lowo mcimbi nyathi
ebabale kumhlaka-3 December kobulawa mhlaka-10 December erushinga ngingakumelele kumhlaka-17 December yenekafuthi ekhaya kumhlaka-27 December
U-Albert Nyathi imbongi elodumo sixoxelayo eseHarare. Bathola phose amakhulu edlula amathumi amathathu amadola eMelika $320 ngenyanga abancedisa abatshayeli bezimoto ababizwa ngokuthi ngowindi kanye lama rank marshals abaphethe indawo ezitshiyeneyo lapho imijova ethwala khona uZulu kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Basebenza gadalala abancedisa abatshayeli abakhangelelwa phansi ngabantu abanengi. Kodwa okumangalisayo ukuthi owindi lama rank marshal bathola imali edlula eholwa ngababalisi lezisebenzi eziningi zikahulumende labasebenzela amankampani azimeleyo. Bathola imali esuka kumadola alitshumi lasithupha kusiya kumadola angamatshumi amabili ngelanga. Omunye wabasebenza phansi kwabachayeli ngumnumzana Antonio Zulu othi bathola imali ngokwabelana bengagqiba umsebenzi nsuku zonke. Banengi abathola imali le ngenyanga loba nje bethwele nzima ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Bathi okwamanje kuyadobheka kancane imali kulandela okwenzakale ngesikhathi ilizwe livalwe ngci kuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane lo kusukela ngomnyaka ka-2020. Umnumzana Nyasha Mugara omemezela izimota ko-hyper enzikini yedolobho uthi ngesikhathi se-COVID-19 lockdown bahamba ekhaya bafunda ukuchaya izitina.
Yeah, and after lockdown, really, I just lama up in town 1 and 2. I'm a police trooper, but I got to so no nova. Since we the company PCT, Blaway City Transit, so I so no nova.
Njalo okumsebenzi okumemezela abasebenzisa imichova enkulumane 12 umnumzana Xolani Moyo uthi bekungasebenzeki ngesikhathi se-COVID-19 lockdown kodwa sokungcono kulezi insuku.
Kuyenza kazi wale sisebenza nzima ukuthi amapolisa abezigijimisa umbcit council but sitheze sifake i-association le-BCT izinto zayehlazo zaba ngcono kakhulu. Ha bekuzima sibili kakhulu ngoba besengifosed ukuthi sabuthazi ngacharge amadola ebantwini ngenxa yokuthi amakhomba yomali ishona. For now angeke ngitsho ukuthi sowulobunzima obukhulu kakhulu because ubuzima desidawo sobudlulile for now ubuzima onkona hayi ayisoba yibo lowo mali sa.
Umtshayeli womtshova umnumzana Nkathazo Nxumalo uthi basebenze nzima ngesikhathi se-COVID-19 loba nje bekule mali.
During i-lockdown abekunzima sibili nothi kancane ka bekunzima kakhulu because besigijima each and every minute okwazi imota vele ihlala idumise egiyeni anytime yabaleka yabo but we are still in the winter. We are instead of the William Madge, as a friend like this, Karen of Sila Saint. Karen is old as the Alicona civil part. Imara was said, in this equipment, this is me. They are one. In the night on the party. So far, I am getting right. A solid route. Correct.
Umchayeli u-Abraham Banda uthi basebenza kahle lama rank marshal kanye labo windi.
Nasila problem nawo amathawuta lawo sukisela sixaisa ukujova nininini vele sasishiye imali leyo ngaloda umtsheli imali yakhe ngibuke isikhongo sakhe
namanje
after lockdown into esiyenzayo futhi babiza abadala ukuthi bezobhala nokusincedisa khona amanye amacustoma adelelayo ngabona bomashala amacustoma amanye ngadeleli
umnumzana Magwere Phiri laye otshayela izimota ezithwala uZulu uncoma ama-rank marshal esithi ngabantu abalezibindi ezimangalisayo
ngamadoda alezibindi kakhulu ngoba ukuze sabuya ethawuni yibo ngabebisa abantu izisipotsho bona bona bethi badala amanini abalindi silihambisa ezindlimolo siyabuya so ngamadoda esaphilela kuhle kuhle siyawuthanda futhi ongahloniphiwe vele beyahloniphanga kibo but thina sizodwa siyahloniphana lawo ngobenhlonipho vele even na ungumama abungela emzini wakho but nxa uhlonipho vele sina inhlonipho thina lapho siyahloniphana mina kibo uhlonipho ngisolilotho ngoba mna ngiyabonga ukuze sibe la yibo lockdown ebeyiqhosile kajani but bona bakhona basimele sasisaphendula
owendi lama rank marshal bathi bayenelisa ukuphila le muli zabo loba nje sisibi isimo somnotho weZimbabwe abanye bathakazelela umdlalo wenguqu ungeke ubakhuthe emidlalweni yeqembu leHighlanders kumbe iBhoso emagumeni ngempelaviki ngimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu lithi iqembu elimela ilizwe leBrazil yilo elizaphakamisa inkezo kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqala ngesonto elizweni laseQatar. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Sakhulayo lekuhangimoyo ukuthi abadlali abasakhulayo abadla amahabula yibo abenza iqembu leBrazil libe sesimeni yesihle sokuphakamisa inkezo kumidlalo yalonyaka.
Ngibona ngathi iBrazil ezawini. Hayi, iBrazil lama player alikhona ukudlala ibhora, abantu abanjengaboNeymar labo Vinicius Junior.
Umqondisi weqembu leToronto elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 Admire Panda uthi eli-Argentina lizamangalisa abaningi ngokuphakamisa isicoco.
Mina ngombono wami bonani i-Argentina izathatha. Why? Because ama-squad amanye ama-countries, Spain, Portugal, Brazil, from ku-keeper usiyafika to the last striker. Bonke bayaziwa but ngasikhayele ku-Argentina you'll find ukuthi maybe from abangaziwa maybe they are 7-8. Team yonke. So I think mina Argentina yathatha because it's time ngama underdog.
UClaudette Khumalo othakazela umdlalo wenguqu uthi abagadli beqembu leBrazil yibo abaza kwenza leli qembu kube yilo elizaphakamisa isicoco.
I think Brazil singathatha ngoba singathi ukukhayela kuya. I-attack yabo is strong kakhulu. Baye attack is strong. Hayi Africa ish sina sasingabaphelezele Senegal singathi ukukhayela kuya. Maybe Senegal singabaphelezele siyabachiya ku semi final.
Wadlalela iqembu leHighlanders umkhokheli Dube uthi akusoze kube lula ngoba maningi amaqembu aqinileyo kulo mncintiswano.
Wakhangela ukhayela iBrazil, ukhayela iPortugal, ukhangela leGermany.
Ku live talk namhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabokuza abatshayela izimoto emazweni atshiyeneyo. Singeke hlukane nothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Icula le-Commonwealth elikweleZimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Okwaba ngumongameli kwelemelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimo Magumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo-half past six kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past seven kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.